Izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 5 Nkwenkwezi 2020 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje,
amanyathelo amnela bekhona kumele siwathathe njengoba yinto esanda kwenzakala, sokuzamela ukuthi silanise amakhanda njengenkokheli sibone ukuthi siluhambisa njani lolu daba, ngoba luvele nje kalikho emthethweni. Inkinga nje ukuthi izani ivele kayilandela umthetho.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khube namhlanje lixotshise amalunga amane awebandla le-MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa edalela ephalamende.
Umsekelo sokuphiwe ikhoyo le-IMS le-MDC abafake US $10,000.
Abenhlanganiso ezisebenzisana lentatheli zindaba bayebele intatheli zindaba uncedo lwempahla yokusebenzisa ukuzivikela ukuze zingathelelwa umkhuhlane we-COVID-19. Lokhu bengamashumi amathathu lane 34 abafunyenwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezintathu lengxenye 3,669,747. Zonke lezi ndaba lezinye lizovizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khube namhlanje lixotshise amalunga amane awebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa edalela ephalamende. Abaxotshiweyo ngumeli wedanga mvura umnumzana Prosper Mutsiami, umeli wekuwazana East umnumzana Shelton Wende, usenata we-Midlands unkosikazi Lillian Tim Vios kanye lenkosazana Thabita Khumalo. Umlawuli waleli dale umnumzana Jacob Mdenda wazise ngenyathelo leli namhla ekuhlaleni kwedale lephalamende. Abaxotshiweyo laba bahle baphuma edale. Umakhuphe esebenzelana lomnumzana Douglas Nonzora kanye lomnumzana Morgan Komichi yibo abatshele idale lephalamende ukubana kumele lixotshe abanye laba, ngoba sokuyibo abakhokheli bebandla kulandela isinqumo somthethwandaba we-Supreme Court esokuthi unkosazana Khube nguye owayemele akhokhele ibandla le-MDCT ngemva kokutshona kukamnumzana Morgan Tsvangirai lokuthi uChamisa wangena esikhundleni akuso ngaphandle komthetho. Inyathelo leli selibangele ukufuthelana okukhulu phakathi kwe-MDC kaChamisa lelikamakhuphe. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomunye wabaxotshiweyo edalele ephalamende unkosazana Thabita Khumalo.
Ukuxotsha lokhu kuyisimanga njalo axotshwa ngamakhuphe lodaki lokomiti. Sixotshwe izanu, izanu icatshe ngemva kwabodaki lokomiti.
Akhona yini amanyathelo elizawathatha phezu kwalolu daba?
Amanyathelo amnela bekhona kumele siwathathe njengoba yinto esanda kwenzakala, sokuzamela ukuthi silanise amakhanda njengenkokheli sibone ukuthi siluhambisa njani lolu daba, ngoba luvele nje kalikho emthethweni. Inkinga nje ukuthi izani ivele kayilandela umthetho, ilandelayo owabo umthetho abawenzayo emakhanda.
Ubona omwonzora labo nkomichi labo umakhuphe selike lazama ukukhulumisana labo yini?
Hayi, asikakhulumisani labo njalo asilasizathu sokuthi sikhulumisane labo. Ngodaba lokuthi kumele sonke sazi ukuthi uma nxa bengena emabandla ombangazwe asondawo ongena ngokuthi uyafika u-apply ukuthi ucele ukungena, hayi ngumzwangedwa uyazingenela uziphumele. So kasibonanga uqakatheke ukuthi sikhulumisane, ngoba nxa kwakuyukuthi kuqakathekile ukuthi sikhulumisane nga udaba lolu kaluhambanga emthethandaba, nxa kwakuyukuthi abantu bakhulumisane umlotha. Ukuhambisa kodaba emthethandaba yikukhombisa ukuthi kayisiyo ntando yabo makhuphe labodaki, intando yezanu njengoba badla udla kwezanu. So akulanto abangayenza ngaphandle kokulandela abakutshelwa izanu.
Kukhona ongathanda ukukutsho ebantwini obuvamela idale lephalamende?
Zuluganda abamthakazi omuhle yondlela zimhlophe maZimbabweni amahle ukuqotshwa kwami uThabita Khumalo ePhalamende yaseZimbabwe labanye bami ngakutsho lutho into encane leyo lokhu kukhombisa ukuthi bayangesaba labalandeni bami babesaba ngoba siyabatshela imfuno kaZulu njalo kasibancenge ukuthi wona bangohulumende so bese besusela indlela zokuthi bangasenzani sebezamile ukubopha sebezama ukusikela ngabotiyegasi sebezamile konke babantu kwehlule yikho sebephumile injongo leyo ukusixoxa lingethuki ukuxoxa kwethu akutshintshi ukuthi umnotho waleli lizwe uzasukuma akutshintshi ukuthi ngizathola imisebenzi akutshintshi ukuthi ezibhedlela zihamba liyelatshwa ngithole odokotela lanelisa ukuthi ilatshwe lanxa lingelamali akutshintshi lutho udubela bekho siya phambili uxotsha thina akutshintshi lutho kodwa okuzomele sikhona somele sibophe ziqine ngoba impilo yethu sisezandleni zethu maZimbabwe namahle.
Unkosazana Thabita Khumalo ngomunye wamalunga e-MDC Alliance asexotshwe edalela ePhalamende. I-MDC ngamakhuphe asenelisanga ukukhuluma lomakhuphe labanye bakhe ngalolu daba.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kHz ku-short wave.
Lokhu bengamashumi amathathu lane 34 abafunyenwe bele gciwane le-COVID-19 eZimbabwe ngasikhathi ilizwe selingene esibangeni sesibili ese-level 2 eye-lockdown. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe bele gciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezidlula ezintathu lengxenye 3,669,747. Phakathi kwalelo nani iMelika ilabantu abedlula isigidi 1,180,634. Kuthi asebebulewe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezidlula amakhulu amabili 253,169, kodwa asebesinde kulo mkhuhlane sebesedlula isigidi 1,210,591. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamashumi phose amahlanu 47,118 asebefunyanwe bele gciwane le-coronavirus njalo selibulele inkulungwane phose ezimbili 1,843, kwasinda inkulungwane ezidlula ezilishumi lanhlanu lengxenye 15,587. Abenhlanganiso ezisebenzisana lentatheli zindaba bayabele intatheli zindaba uncedo lwempahla yokusebenzisa ukuzivikela ukuze zingathelelwa umkhuhlane we-COVID-19. Lolu ncedo luthengwe ngemali evele esikodweni someli weSweden eZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emkhosini wokutholisa intatheli zindaba usizo lwempahla yokuzivikela ekuthini zingathatheli i-COVID-19 i-personal protective equipment ethengwe ngosizo lwemali evele kwabehofisi yommeli weSweden eZimbabwe. Usizo lolu luza ngesikhathi ilizwe lisanda kumanyana lamanye umhlaba wonke ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yentatheli zindaba olwe-World Press Freedom Day. Njalo kule mibiko ethi sokubulewe intatheli zindaba ezedlula amachumi amahlanu umhlaba wonke yi-coronavirus ngenxa yokuswela okokuzivikela. Unobhala jikelele weZimbabwe Union of Journalists uForster Dongosi uthi bakubone kufanele ukudingela intatheli zindaba lolu sizo.
Njalo sikhuthaza abanye abakwezinye indawo ukuthi hayi njengoba libona sithole okungani kakhulu ingcosana kusafuna abanye inhlanganiso ezijiyeneyo United Nations namanye amakampani azimeleyo namathunja abazimeleyo lamanye ama-embassy ukuthi baphathise ngoba umkhulu lumsebenzi intatheli zindaba yizo eziphambili yizo ezisebenza ziphambili zilwisana legcikwane lele le-COVID-19. Ngakho-ke sifuna ukukhuthaza bonke abaphandle abangale ukuthi basize basincedise njengentatheli zindaba.
Kwasekelwa nguLeopold Munende osebenzela iphephandaba lebulenjini elenewzimbabwe.com oyisikhulumeli senhlanganiso yentatheli izindaba ezisacathulayo eYoung Journalists Association of Zimbabwe, YOJA.
Ukwenza ngithaba ukuthi bakhona abantu abasinakayo emsebenzini wethu lo esiwenzayo ngesikhathi se-COVID-19 ngoba sikhayele ngesikhathi lesi amaphepha abanikazi bawo bebesehluleka labo ukusinika even amamaski lawa ama-overall lawa esesiwanikiwe even lalawa ama-hand sanitizer but lapha maesesinikiwe that sesisebenza sikwazi ukuthi i-COVID le ayisozisibani.
Obona ngezokuqhutshwa komsebenzi enhlanganisweni yabahleli eZimbabwe National Editors Forum, uNjabulo Ncube uchasisa ngalolu sizo.
Usekelo sokuphiwe ifoyo le-IMS embassy yesithe abafake i-US $25,000 ukuthi sithenge lezi zinto ezigoqela ama-sanitizer, ama-masks, ama-gloves, ama-suit.
Umgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngokwezindaba iCommittee on Media Information and Broadcasting Services, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, uthi uqakathekile umsebenzi wentatheli izindaba.
Kuqakathekile lokhu ukuthi sikunanzelele ngoba ungananzelela umsebenzi wethatheli zezindaba kabazenzeli bona, bayenzela uZulu, bayenzela umphakathi ukuthi ekwanise ukuthola izinto ezingabe zifihlakele kwesinye isikhathi ezingabe ziyanceda labo bantu ekumekeni ama decisions abo kumbe njalo ekuboneni ukuthi bangabe bebuswa njani.
Umphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mchangwa uthi bazimisele njengohulumende ukulondoloza impilo yentatheli izindaba ngoba ziqakathekile kwezentuthuko yelizwe kodwa behlulwa yikusilela kwemali. Inhlanganiso zabezindaba zibuthaniselo luncedo zisebenzisana ngaphansi komanyano we-Media Alliance of Zimbabwe ogoqela labe-Media Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, Zimbabwe National Editors Forum, ZINEF, kanye labe-Advertising Media Association, ADMA. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingu-Mavis Gama.
Ingcwethi enhlangothini ezijeniyo zempilo zamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe nguhulumende sokuthi abantu kumele bagqoke impahla yokuzivikela enjengamamask nxa bephuma ezindlini ngalesi sikhathi eleZimbabwe selingene esibangeni sesibili sohlelo lokulwisana lokuthelelwana komkhuhlane we-coronavirus. Omunye walezi ngcwethi ngusomabhizimusi olilunga njalo lenhlanganiso ye-IM for Bulawayo Fighting COVID-19, umnumzana Nkosana Mazibisa. Mazibisa uveze ukubana lokhu kuzanceda ukuthi uZulu alokwazi ukuzivikela kulo mkhuhlane. Asizweni exoxa lo-Mike Hobe we-Studio 7.
Sikwenzayo ku-IM for Bulawayo Fighting COVID-19 sikhangele i-awareness ukuthi abantu babekwazi ukubana lelo gcikwane esilwisana lalo kawudinga ukuthi uze ube lalo uzulwisane lalo. Kumele umuntu azivikele ngokugqoka amamaski, lento okuthiwa yi-physical distancing, lokugeza izandla emanzini agijimayo, lokusanitiza. Enye esilayo yindaba ye-fundraising esikhandela ukuthi khona ngokuhlangana lokuxoxisana kwethu siyabonga uBulawayo ngokuzwisisa khonokho xoxisana kwethu ukuthi sivuselele indawo zethu zezibhedlela. For example, kulama-companies anjengepunk ABC le-CityLink asebekhuphile imali bedonetha kulelo hlelo lokuthi sithenge ama-sanitizers lama-protective equipment sinike odokotela abasezibhedlela ezithiyeneyo ikakhulu empilo emathadeyi eThorn Grove lokuvula kwesibhedlela sikaNkomo ekusileni medical.
Ngeviki edlule uhulumeni utshele uZulu ukuthi uhlelo lwe-lockdown luzaqhubekela phambili njalo wonke umuntu sokumele agqoke impahla yokuzivikela ngesingizi sithi ama-masks. Njengenhlanganiso likubona njani lokho?
Siyabonga uhulumende ngoku-emphasize ukuthi abantu bagqoke amamaski. Amamaski kasonto ekufeshini yinto yokuthi abantu bazivikele babekwazi ukubana bengathelelani lelo gcikwane. Amamaski abuya eyimhlobo etshiyeneyo, kulamaphiphilana amakhulu asetshenziswa ezibhedlela kodwa lalawa nje alohlonzi lobuntu phakathi, abantu bengaqhubelani, umuntu engagqoka aqhubele omunye.
awusitshela okuningi mayelana ngalokho elikwenzayo njengenhlanganiso okujonge ukusiza abantu kobulawayo kulesi sikhathi ilizwe lilwisana ngomkhuhlane we-COVID-19.
Okukhulu okunye sikwenzayo for Bulawayo fighting COVID-19, not only are we doing awareness and fundraising, but also sikhangele ukuphila kwabantu in terms of livelihood. Likunanzelelile incwadi lokubona ukubana phakathi kwe-lockdown esikuyona le kulezinye imuli ezingelakudla. So ku-livelihood, social protection and livelihood cluster, sikhangele khonokho ukuthi silabadala bethu, silabogogo bethu, silentandane, silabantu abatsha abangenelisi ukuziphandela. Siyabonga ama-companies anjenge-Sidco, United Refineries, Qoki Ndlovukazi Group in UK, sibonge lama-individuals, sibonge even i-DHL, i-Sidco, le-Qoki Ndlovukazi basiphathisa ngempupho. Siphinde sinanzelele ama-farmers akobulawayo, they also provided ama-vegetables for his chair. Sibonge i-Christian Alliance that came on board with beans, ukuthi sinika abantu bakithi ukudla ngesikhathi esinje.
Likhangelele ukusiza abantu abangayo kobulawayo.
Isifiso sethu ukuthi sifinyelele izindlu ezifika 10,000 kobulawayo. Not abantu, izindlu. Sikhangela per household. So far we're at 625 ngoba izandla zethu zimfitshane. Kodwa nawe kuyavuma la umhlobo wami lapho khona, xa ulesifiso sokuxhasa lowo mkhosi omkhulu ongangotshaka, ulelungile lokuxhumana lathi sincedisane. Sinama-pickup points atshiyeneyo kobulawayo where you can easily now donate, sincedisane. Njalo sama-eco cash matching numbers ethu. Sidlula siya phambili kukhonokho. Isifiso sethu ukubana nxa i-lockdown iqhubeka inje, abantu bazwisise ukuqakatheka kokuzigcina. COVID-19 ikhona iyaphila njengoba siyibone okokwamanye amazwe ithintitha amazwe amakhulu. Abantu abakuzwisise noba bebuyela emsebenzini kabakuzwisise ukuthi impila kahle ibuya maqala. La makhampani akuzwisise ukuthi afake impilo zabantu maqala angakakhangela izimali.
Ubona ngani kuzasebenza na ukuthi amankampani asungule inhlelo zokuhlola izisebenzi njengalokho okukhuthazwa nguhulumende?
I-challenge ekhona kwakathi esengikunanzelelayo yize ukutesta it individually it's expensive. Kwezinye indawo bathi ngama-US dollar, of which kungaphezu. Nxa singasebenza ndawonye sibona ingane okuyinto lokhu singakunqoba.
Gqiba ingxoxo mazibise.
La nxa ufuna ukuxhumana lathi kulowo msebenzi omkhulu ongangotshaka, ncedisana lathi. Kasoyo into ethu sodwa, into ethu sonke. Isifiso sethu kubana indawo zakobulawayo ikakhulu izibhedlela zivuselelwe zilungiswe.
Umnumzana Nkosana Masibisa ngusomabhizimusi olilunga lenhlanganiso ye-IM for Bulawayo Fighting COVID-19. Lapho-ke limuzwe etokwa echungeni loMike Hobe owe-Studio 7 ewobulawayo.
Yebo.
Mthakazo muhle. Liyanxuswa kuhlelo lwabatsha olwe D-Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 kusiya ku-9 PM. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sigxile kudaba lomkhuhlane we-coronavirus. Sixoxa labatsha mayelana ngenhlelo ezikhona elizweni ezijonge ukusiza uZulu ngesikhathi ilizwe liphakathi kohlelo lwe-lockdown. Silusize ukuthi alisoze liyena lisungena kuhlelo ngocingo njengensukwini ngoba sisebenza singekho kuma studios singekhaya. Loba kunjalo zulukandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke ungakhuthwa luhlelo ulami uMike Hobe khona pa ku Studio 7 ngo-8 ntambama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza ukuphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lanxa amanye amankampani akade evaliwe kumaviki amathathu edluleyo esevuliwe, amanye awakhala ngokuthi akenelisi ukugcwalisa imilayo ebekwe nguhulumende efana lokuthi kumele ahlole izisebenzi zawo igciwane le-coronavirus ngoba abenza lo msebenzi bezimele behlawulisa imali ephezulu kakhulu. Untungameli Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Inhlanganiso ezimela amankampani zithi amanye amabhizimusi alokhe engakavuli ngoba kalayo imali yokuhlawulela ukuhlolwa kwezisebenzi zawo umkhuhlane we-coronavirus. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi amankampani asengavulwa kuqala izolo kodwa aphoqelelwa ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo okulondoloza impilakahle yezisebenzi lokwenqabela ukumemetheka kwalumkhuhlane. Ngokunjalo uhulumende uthi kumele athengele izisebenzi zawo impahla zokuzivikela njalo azihlole. Kodwa umkhokheli wenhlanganiso emela amankampani AMCOS umnumzana Israel Murefu utshele iStudio 7 ukuthi abaqhuba umsebenzi wokuhlola babiza imali ephakathi kwe-$25 kusiya ku-$100 okuyimali athi amankampani amaningi kayenelisi. Sixoxele omunye wabosomabhizimusi laba umnumzana Abednego Bebe.
Khonoko okokuthi abantu bathestwe kuyathengiswa kakuphiwa mahara. Alubana ngabe ukuthi uhulumende utsho njalo ethithi yena wonke amakhampani uzawanika lawo makits awokutesta bekuzaba ngcono. Pho amakhampani zawanikwa ngamakits kufanele azithengele njalo ukuwathenga lokho amanye abawenelisi ngoba ukuvala for 1 month kungala production amakhampani zeZimbabwe amaningi awenelisi khona lokho.
Amazwi kaBebe agcizelelwe yingcwethi kwezenotho umnumzana Regishoko.
Singakhangela ama prizes aphumayo ayiwathathwa yilabo esithi ngama private testing facilities ama medical aid asephiwe imvume yokutesta. Sikhangele ukuthi bafuna $35 kusiya $35 kusiya $75 ukutesta muntu ngomunye. Ubusukhangela ukuthi amakampani wonke lawa alamavika amane kusiya amahlanu amanye ayisithupha engasebenzi kungela inkampani engenayo.
Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU yona ithi izisebenzi akumelanga zivume ukuya emsebenzini nxa zingelayo impahla yokuzivikela. Emadolobheni amanengi agoqela eleHarare lelakoBulawayo manengi amankampani abikwa esevuliwe kodwa amanye alokhe evaliwe ngezizathu ezigoqela esokwehluleka ukuhlola izisebenzi. Abaphila ngokuthengisa esitaladeni bona balokhe bengakavunyelwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ngolwesihlanu ukuthi uhulumende uzaphathisa amankampani aphazanyiselwe umsebenzi coronavirus ngemali engange 18 billion Zimbabwe dollars. Enengi yalimali iza kuya kumabhizimusi aqhuba umsebenzi wokulima kuthi enye iye kumabhizimusi amakhulu lamancane aqhuba eminye imisebenzi. Umkhokheli wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Alec Ndlovu uthi abaphila ngokuthengisa abangena kuzinga lamabhizimusi amancane kumele baphathiswe nemali enengi.
Kumele sibe lesabelo sibe lesithethuthu ukwenzela ukuthi lathi sincediseke ngoba silahlekelwe kakhulu ngale i-lockdown ebekhona elokhe ikhona lakhathesi ngoba sinanzelela ukuthi ukuze sibuyele ekuthini lathi amabhizinisi ethu azaqalisa asebenze kuhle kubana sibe le mali yokuqhubekisela phambili lawo mabhizinisi.
Ingcweti yecubungula ezenotho umnumzana Masimba Kuchera yena uthi imali le kumele yabiwe egcekeni njalo itholwe yilabo abadinga uncedo.
Ngokubona kwami kumele kube le transparency enengakhulu ukuthi amankampani azazuza imali leyo ngabobani njalo bazanikwa njani imali yangkhona.
Asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungamile Nkomo.
Abaphila ngokuthengisa bathi abaselalo ithemba lokuba uhulumende uzabanika imali yokubancedisa ngesikhathi lapho ilizwe liphansi kweziqondiso ze-lockdown. Okuningi elizweni kuvaliwe, bengenelise ukusebenza bephilise imuli zabo. Ukathabele Masuku sethulela lolu daba.
Uhulumende wazise ukuba uzophathisa abaphila ngokuthengisa ngesikhathi se-lockdown ngokubapha imali ukuze labo benelise ukunakekela imuli. Kodwa isikhathi sesiside belokhe belindile osokubenza balahle ithemba. Umqondisi wenhlanganiso emele abaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, iBVTA, umnumzana Mike Ndiweni, uchasisa ngesimo abakiso.
Imali le ebeyithengiswa abantu abazisebenzayo kabuyi sesilahlile ithemba, sibona nje besivalwa amehlo ngobulembu, akula lutho, sesibona ngani vele kudlalwa ngathi nje. Hayi, akusela themba lokuthi izaphinde ibuye. Amalanga lokho nje edlula kungasakhulunywa ngayo, so hayi. Nani ukuthi engxenye nje besivalwa nje, akusela themba sibile empeleni, besithi kumbe, kodwa abantu sebelahle ithemba sebezenzela nje izinto zabo, ukuthi langa litshone nje liphume.
UNdiweni uqhubeka ethi, kunje inengi labo lokhe behlezi emakhaya bengasebenzi.
Yabula mavena zaseqalisile ngoba indaba yakhona zange icace kahle kahle ukuthi batshoni nxa besithi bona ama food informal traders allowed to trade. Bake bazama ukuthengisa abanye e-Cowdery Park, bebebika ukuthi bafike bangani bayahlukunyezwa kodwa bagoqa izinto bavuyele ezindlini. So akula nesibaziyo ku-membership yethu kumbe kumalunga ethu ase-enelisile ukuthi abethengisa nxa ngikhuluma nje mutsha.
Unkosikazi Fonness Mlotshwa othengisa ukudla uthi wehlulekile ukuba asebenze izolo.
Ngihambile estendini sami ngiyokutsho kahulumende ukuthi abathengisi bokudla bazathengisa, kodwa kweyami indawo sisusiwe ngamasotsha, so angazi ukuthi kahle kahle abathengisa ukudla yibaphi, kumbe kuthiwa abemashobhu, kodwa pho thina njengamantu abazisebenza ngokuthengisa kokudla ukuthi sizaphila njani, ukuthi sidle labantwana, sibhadale ama-rent ezindlini zabantu, sibhadale indleko zasithi council, asazi khonapho.
Omunye wabathengisayo unkosikazi Siphephile Ndoro ukhalaza ngemali abayithenjiswayo nguhulumende.
Besihlokhe silendile ukuthi uhulumende uzasinceda ngemali le ayethe uzasipha yona, kodwa kulusizi ngoba lanamhlanje sesizaze sekwanisa 2 months singasebenzi singathengisi thina. Vele imali esasidlayo, imali yonke yestafu ugcina vele suyisebenzile suyithintile, ngoba yayo ungeyela ngenye indlela, ngeyokukhangela abantwana laphana bengadli. So vele imali yokuthi sizaqalisela ngaphi langaze nxa sesivunyelwa seseze singasakwazi ukuthi ngami ebi mhlawumbe sasiyiphiwe le imali nguhulumende besizancengisa ngayo ngapha le yestafu singayithinti, kodwa vele sikhuluma kunje imali yokuthi sihambe siye woda futhi asiselayo.
Umphathi ntambo wamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni uchaze ukuba bakuliphi ibanga njengohulumende.
Ngizathanda lapha ukuthi ngichasise ngemali i-relief fund eyama vendors. Le mali ibanjwa i-Ministry ye Public Service, Labor and Social Welfare. So sebeqalisile ukubhadala, abantu baningi sebefuna ukuthi badlule imiliyoni. So abantu kababekezele, izimali zakhona zizabhadalwa zizabuya. Bese ngikhuluma njalo ngokwama vendors abathengisa ukudla, kuvunyelwa ukuthi kube lalabo abathengisela ezindaweni ezavunyelwayo unikezwe yi-local authority. Hayi khona labana abaphonga ukuhamba behlala ezitridini bethengisa yonke indawo, lokho kakuvunyelwa.
Unkosikazi Nyoni uthi abathengisayo kababekezele bazayithola imali abayithenjiswa nguhulumende. Uveze njalo ukuba lolu hlelo seluqalile njalo abantu abakhangelelwe ukuthola imali sebengedlula isigidi. Ubuye wachasisa ukuba abavunyelwa ukuthengisa ukudla ngesikhathi kuvaliwe yilabo abathengisela endaweni ezibhaliswe njengamabhizimusi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Singakagqini uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Ibandla le-MTCT elikhokelwa nguNkosazana Thokozani Kube namhla lixotshise amalunga amane awebandla le-MDC Allowance elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa edalele iPhalamende. Lokhu bengamashumi amathathu lane 34 abafunyenwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezintathu lengxenye 3,669,747. Siliqeda-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo Praxedes Jeremiah. nokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.